Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuyakumele ukuthi abe le uniform epheleleyo izicathulo amabhulugwe
izikolo ziyavulwa namuhla ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kuthi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees
ungananzelela intatha lezindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le abayithi i-new dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe.
Kunanzwa usuku lwe-Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla intatheli zindaba zeZimbabwe zisithi lonke zihlukuluzwa lanxanje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zase-Ukraine eziphephele kwele-Romania laseSlovakia ngosuku lwe-Mother's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. Ngakolunye uhlangothi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees kanye lendingeko ezigoqela ama-uniform lengwalo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi ababalisi abalamali yokuya emsebenzini ngoba uhulumende esala ukubakhuphulela iholo. Ababalisi bathi bafuna ukuhlawulwa amakhulu amahlanu alamachumi amane amadola emelika i-$540. Umkhokheli we-ATUZ umnumzana Obed Masaraure lo mkhokheli we-Progressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takaba Firajou batshele iphephandaba le-News Day ukuthi okwenza umumo wababalisi ube mubi ngamandla ikuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubhadalela abantwana bababalisi ama-school fees. Abazali abanengi labo bathi abantwababo abasoze baye esikolo namuhla ngoba kabalayo imali yefees. Sixoxe lomzali oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Tembelani Dube.
Zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuyakumele ukuthi abe le uniform epheleleyo izicathulo amabhulugwe amayembe amajezi njengoba kunje kuyisikhathi somqando konke khonoko kudinga imali njalo abazali imali abangelayo naleyo siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu labo bafunda emadolobheni iningi labo lihamba lithwele imiphako le njengoba besuka kusesekuseni abanye bafunda ezikolo ezikhatshana so basuka bethwele imiphako lapho ngakhangela isinki ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile so konke konkana izindleko ezigoqela izindleko okuyamele ukuthi umzali azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje i-transport lawo sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile kubonile ukuthi kumaviki aphelileyo i-diesel imbi ipetroli bikubo $1.60 kodwa katesi kubo $80 something, $70 something. Konke konakana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe. So konke konkana ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso i-school fees leso esizathi sibhadalwa sesesikhwelile futhi ngoba lazo izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi, kukhangelwa amagezi, kukhangela layo yonke into le mali yezisebenzi ngoba la iphuma kwanaphana emalini ebhadalwa ngabazali.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nxa isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo, kuza kubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubeke lokhu ziqansa ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqatanisa lokuthi emkambo le etshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engaqinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqatanisa lezinye izimali emikambo lapha, kutsho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa ngenxa yokuthi yona ngama-US dollar yabingaqansanga kakhulu. Kodwa nxa sesiyiqatanisa lokuthi emkambo, kungabe kuyimkambo lemnyama leyensitha, ibiza malini, labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze lathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu sibeke kuleliyani izinga elilaphana. Konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudingwa imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke. Kodwa-ke loyo abephethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno. So siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khona ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iyalokhu ikhithika ngemihla ngemihla. So sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe leZimbabwe iqine nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Ungakhangela ilizwe njengele-South Africa, irandi kayiphonga uqegaxega nje nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Uyafica ukuthi lanxa ithe yehle yehla nje ngamasensi, kodwa kuthi kumaviki amanye abuyayo ufica ukuthi siqansile njalo. Lathi-ke bekathi sikufisa njengelizwe ukuthi iZimbabwe layilwe le mali elesi sindo esingaphongu untengantenga nje nxa siyiqatanisa lezamanye amazwe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Intatheli zindaba zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwazo olweWorld Press Freedom Day, ezinye zikhala ngokuthi uhulumende ulokhe ezihlukuluza. Umzekeliso ngointatheli zindaba ehazakala ngokuchaya imisebenzi yenkohlakalo uHopewell Chingono, yena oke wathwaliswa nzima ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngempelasonto befuna ukumdathela imbuzi zakhe. Lanxa umsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Kindness Paradza etshele iStudio 7 izolo ukuthi intatheli zindaba zeZimbabwe sezisebenza zikhululekile njalo zingahlukuluzwa ngemva kokuba uhulumende esule imithetho eyayizincindezela efana lePhosa kanye le-IPA. Inhlanganiso ye-Young Journalists Association ithi akunjalo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Leo Munende.
Isimo seZimbabwe siyayangisa, ngike sazifanisa lamanye amazwe. Lokhu esile television station eyodwa ngeviki ephelileyo sibone umphathi ntambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akula ngqondo, lokho kuyangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television eSouthern Africa la, esaqalela oSouth Africa, saqalela oZambia, bonke laba sebele ama television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esikwenzayo, sisebenza ku-environment embi kakhulu esabisayo, okutshengisa vele ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli izindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
Unganzelela intathelizindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le yabayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe. Robert Mugabe wabusa sukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Kusukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intathelizindaba ezedlula lezo ezabotshwa ku-37 years ezabusa khona u-Robert Mugabe. Akula lutho osolutshintshile. Uhulumende ukhona lokhu engafuni ukuthi intathelizindaba zibhale lokhu abafuna ukubhala khona. Lokhu ezingafuni ukuthi amaphephandaba, imsakazo ye-radio ne-television ibe khona ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi, bengacina bengasabafuni, sebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisa yilapha. Thina sifuna isimo sokuthi intathelizindaba ziyabe zilamandla okuvula loba yiphephandaba, liphephandaba, i-radio station, ukungayala ezehlulekele yedwa umuntu bese livala. Hatshi ukuthi uhulumende yena ngiyothi kathesi buyani lizocela lizobhala ukuthi lifuna i-television station, yiwumthetho okhona. Enyikela ukusho njalo ukutho ukuthi sisabelokhe sile 1 television station yethu i-ZBC ukumbi sile 2 le-Jive lesingakayibukeli.
Umnumzana Leo Munende ngowenhlanganiso emela intathelizindaba iYoung Journalists Association. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe yona ithi lanxa izehlakalo zokubotshwa kwentathelizindaba sezehlile eZimbabwe, ukuhlukuluzwa kwazo akukapheli. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi ukusuka kwamankampani kobulawayo esiya eHarare lokuvalwa kwamanye yikho okubangele ukuthi kube labantu abalutshwana emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day kuleli dolobho ngesonto. Umkhokheli we-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhona embuthanweni wezisebenzi oqhutshelwe eHarare. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Uhulumende wabona i-ZCTU sisiba lamandla amakhulu ukuqoqa abantu ngezikhathi lapho umuyi ubaba uMogale Tsvangirai labo Gibson Spanda labo Dulin Fletcher labo Matongo labanye abasebalalayo izanu yasi siba leqinga lokuthi kungcono sichise indlu uma sifuna ukubulala igundwane. Lokho ngisho ukuthi bakubona mhlophe ukuthi kungcono badilize amakhampani, industry, le commerce, le msebenzi eminingi, ama mines, le ndawo eziningi okulinywa khona, lama bank badiliza ngabomo besenzela ukuthi iZCTU iswele abantu kakhulu kobulawayo ede kulengcosana yabantu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi kube labantu abalutshwana kobulawayo?
Iqiniso kobulawayo akusizela amakhampani, amakhampani amanye asuswa aya eHarare, amanye abhidlizwa. Yikho ke akusena basebenzi, abasebenzi abakhona yilabo abazisebenzayo esithiwa ngamasosha, ngama self-employed people, private individuals, abathengisayo khothama. Ngalokho labo bona abantu abasebenza ku informal traders ngabasebenzi sebekhohliwe, sebebona ngani bona sebeqachile, sebeziqhatha, abaselandaba lokuthi bahlangane labanye abantu. Siyalicela sihlobo zethu ukuthi isimo elikwiso ayisiso sama labor organization. Abantu ba retrenchwa, baxotha imisebenzi, bathi bayabuya bafica amafirms evaliwe, bathi baye ema-mines bafica ama-mines evaliwe. Hayi, liqinga lezano lokubhidlisa ama-labor unions. Khathesi abantu abazisebenzisayo, abazisebenzelayo, or self-employed people, they are not unionized, ababhilongi ku-any union, akula organization. Ngalokho asinanzelele nini ukuthi izano vele sisesaba isithunzi sayo. Ngibonile izolo ku-ZBC ubaba uMnangagwa representative kanti abantu bahola nothing badla ingqoqo zomlomo yiko ke abantu abaningi libaza kwehluleka ukuthumela abantwana besikolo ngitsho lokudla ngitsho lokugada kodwa uzabona abantu bezani ngelanga leli edesebekanya ngani yibo amaqhawe abasebenzi siyabonga amahlabezulu lonke elithegwaqa lezwa ispeech seZCTU ispeech leso ngokubona kwethu desiqondile sibili kodwa sesifuna ukuthi silandelwe
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Triple C seli kubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uselandule impiko ethi uphakathi kokukhulumisana lebandla leZANU PF ngenjongo yokubumba uhulumende wenkazatho. iNews Zimbabwe ithi abasakhulayo beZANU PF kanye lamapolisa batshaye amalunga eTriple C ekade ekhankasela ukhetho lwama-by-elections ku-Ward 7 eHarare izolo. I-Chronicle ibika ukuba uhulumende uthi kasoze avumele isimo sezinye izikolo eziphuma zingela ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle ikakhulu ke abangani bami bonke abaselubhani. Hey bakithi silusizi ngokuthiwa ngumdala umdawini uDelani Sibanda bakithi sabheki kade nguchairman kulapha emchibini Adventist Primary School. Hawu bakithi kufawula amahloni, kufawula isithunzi sokunyama, Satan umubi. Kungasenani ihlobo zami ngegama lika Jesu. uNkulunkulu kasiduduze sizahlangana kwelizayo inkosi nxa isiza bengisathi ke mina abantu abaningi asiregister nini ngobuningi kuthaza umakhelwane wakho umntana wakho isihlobo sakho siregister nini sizame ukufakela i-CCC izandla ubaba uChamisa nguye okhanya e-legitimate leader ongenelisa ukuthi asikhiphe ebunzimeni lobu esesingene kibo iZANU PF has failed this country for 42 years bebusa bengalama clear policies okuridima economy kanti sisalela amabhenki anganiki iprofit layela ukubona bona ukuthi ibhenki ayiniki iprofit amabhenki uyasecharger uzulu amabhenki yomele anike abantu iprofit i-industry le-banking sector ngumuntu lo mza wakhe ngamathe lolimi libhrugwe lebhanti uhamba kundawonye but iZANU is failing to see that politics ngeyethu sonke ele good governance uyesiyifuna yiyo yethu ele bad governance ngeka Satan esingayifuniyo ngiyabonga
Sanibona ku-Studio 7, sanibona ku-Studio 7, nokhulumayo uFortune ubuyalana ngaseGwanda. Nami ngithe kuPaula kancane nje, lana ngikhona ngKwaZulu Natal, endaweni bathu kusenqotho, hey, ngisibhekane nobunzima obukhulu bedudula, abafuni bani bangaphandle la. And nami ngendlela engibona khona, abakho wrong la bantu, bafuna siye emazweni akithi. Bafuna siya kwela kithi le eZimbabwe. Amashangani bafuna baye eMaputo, eMaEthiopia, eEthiopia. Wonke umuntu ongasozi umSouth African abamfunda eSouth Africa. Thina sizibuza ukuthi njengoba singamaZimbabwe sizoya eZimbabwe siyosebenza umsebenzi bani, siyophila kanjani? Kuyokuthi nje sizophila sesentolongweni khona ngapha ngaseZimbabwe ngoba izinto zakhona aziqedakali, okunye kuyala abanye badonsa bayale ngamabalabala eZANU. Abantu besizwe simnyama sadubeka singa pasikezani bani benkosi lalibona into enhle bazali bafowethu nani nonke le votela yona iZANU PF yona le ibulalelizwe ibona into enhle na yebo singapha ngasemazweni akwabanye abantu kodwa sizofisa ukubuyela ekhaya thina ukuthi silaphi siyobona ukuthi sinjani sikhulume sisekhaya kodwa siyafisa ukuthi sibuye sizovota sizovota sizovotela bani mina ngokufisa kwami ngifisa ngathi ngalelizwe leZimbabwe lihle livele linikeze izadla zabelungu liphathwe yabelungu njengokudala kuphatha uSmith izinto zakhona bezingani ziyakhanya ziyacaca hayi ngiyabonga ku Studio 7
sebenzi zethu ezinhle zisenzela smart sesithokoze lati livuka njani lichone njani futhi lonke nje abasakazi bestudio 7 embathanda kakhulu ngayo uthiwa futhi sengayengababo kwena khathanga zembabo kwena embathanda kuphela ngokusinika indaba ezilohlozi ezihle kangaka kake ngiyendabeni le eyamapholisa lezimota lezi ezithwala abantu ngifuke endabeni yamapholisa ezimota ezithwala abantu imota ezithwala abantu lezi akunzima ukulungisa lolu daba lolu abantu bazakhala beze bethule ezilongo kulomthetho lo othi wona ukudizisa abachayeli bezimota kusemthethweni akungeke kwafa kwaphela okuyinto khonoko ngomunye okhuluma lami ngingomunye engingudrayiva but sengalimala isengayekela ukudrayiva ngathi ezingisihlalele kodwa bengingudrayiva lami ebendithwala abantu okunjengokuthi ngizithi kumbe bona elibabizela ngabemshikajika lami bendithwala njalo phela ngingomshikajika kodwa-ke into enganginanzelela amadrayiva amaningi lapha ezimbabwe alamalayisensi amapholisa abakwazi bekuqonda lokhu ukuthi abafana abaningi abadrayive amakhombi lapha kabalamalayisensi vele and bayakwazi asiwomisteki ukuthi badrayive bengalamalayisensi abafana laba badrayive amalayisensi abo yimali yokubhadala ukudize emapholiseni bagcwala kuma-roadblock ba bayakwazi ukuyadli kule dlelo khona kungaladlelwa ngeke begcwala ku-roadblock yinto esiyaziyo thina ekhona lapha vela ngeke kuphele lokho
Yebo, madoda kithi ka Studio 7 njani ngaphesheya kwezilwandle madoda hayi thina siyaphila ezimzimu bengilayela nje izikhathi ezezimzimu ngikhuluma ngabantu abatshontsha izinkomo anembali siyatshontshelwa sibili odonki laba pombuzi laba siyatshontshelwa zi abantu abatshontshwa baphambili abanye bayagcina ezinye izinto ezinkomo ezidonki uze umuntu ethi khona hayi ngihambe emaphoyiseni athe kwangizigcine okwesikhathi esinganani lokhu uzigcinile zidingiswa ngayo phuze abanikazi abazidingayo bezibone phela lona uyahlala uzivalele ziyabonakala njani kwabazidingayo yumbuzo engilawo ngangithi khona ngani uhulumende njengoba nakathi esisuza amabrenda lawa kancedise ngoba imisele yathe simba kathi iba lula ukuthi beyifake kuma-radio lakuma-TV ngoba ezinye idongo ngoba sezithiswa imithiso zavalwa imithiso yakhona kuyesabeka idongo ezinye othola idonga indala isivuza igazi sisuku phawu kwesabeka lokho kwesabeka kungamanyala abadala ikhoba be-right abakudaba bekwazi ukwenza i-afrian magic ngani yesebenza ebantwini bonakho ngoba abantu bayathandizwa abanye abantu hhayi ngiyabonga
salubonani lonke kustudio 7 amagumba manomhlaba olubingelelayo Mike Sibanda hhayi ngiyabonga konke bonke abasakazi nje lonke basakazi ngabonga labantu abalethi imbono nje hayi siyayibonga kakhulu ngaphandle kwalaba kuphela ababingelelanayo emafonini kanti umuntu mangumlingelela uya hayi ngalafoni wakhuluma layo komakhelwane kumbe njani lokuthi lathi size ukuthi ukhuluma ngani labantu ababingelelayo lo emalungu lo mpela uyakuthanda and ungathi le topic eyi-1 every time kulo baba lo odlala ethi singasivoteli i-MDC so mina uyangixaka ngoba vele kubusa amashoni angiwabandluli phinde sifake amashoni bheka kodwa baba e-South Africa isizwe samavenda silutshwana kakhulu kodwa uRamaphosa ulivenda uyabusa ngaye e-South Africa engicabanga ukuthi la bantu besindebeleni abanga e-South Africa baningi kula mavenda onalawo akhona kodwa kukhathelekelanga ukuthi ngoba balutshwana so wena ukuthi uthi iZimbabwe vele buswe ngamashona namashona until end of the world angikuzwa ukuthi uzama ukuthi ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi kufe abantu abayisishiyangalombili njalo kwalimala abangamashumi amabili lantathu ekudilikeni kwesinye isakhiwo kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa komunye umongikazi owetheswa icala lokuthuka umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera. Singene kudaba lweMelika. Umkamongameli waleli lizwe unkosikazi Jill Biden uthi uza kwethekelela izizalwane zakwele Ukraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day ngesonto. Uthi njengomama uyabuzwa ubuhlungu obubhekane labantu beUkraine abathwele nzima ngempi eqalwe yiRussia yona esibangele ukuthi abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million babaleke kwele Ukraine bayedinga ubuphephe liphandle. Sixoxile ohlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Ukuba ngunkosikazi kamongameli babiza ngokuthi ungu-first lady, okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nxa kuqathaniswa embusweni. Okungangokuthi lapha into eyenziwa ngu-Joe Biden laphana into enhle, into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama njalo ngumuntu obalozwelo esikhathini esiningi. Njalo sesike sakubona ukuthi izikhathi ezinzimpi eseseke zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngomama ngithemba ukuthi khona iWorld War yabe khona yaze yathathwa kwathatha omunye umama iRose wafika wayifaka kubarrel yemachine gun kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa. Ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi ziphepheli zaseUkraine lezi zisemazweni afana laboRomania laboSlovakia laphana ukuthi akahambe ayetshengisela njalo ayebacomforta njengoba sisazi ukuthi ukuba dispensed ngesikhathi elingazibisi selanga ngaso ukuthi licwele iganga ngesikhathi labe lingazimiselanga ngaso njalo labe sizini lezinhlelo zenu labe lisafisa ukuthi lizenze kodwa ukuba khona kweimpilo kuye kwenza ukuthi udisturb ama inhlelo eziningi omama ezivama ukubabona bezenza njengoba sisazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya. Ingakho ke imboni ngathi into ayenzileyo into enhle njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu ukujwayela ukuthi uqine kakhulu inxa kusenziwa ngumama. Ingakho njengo first lady la ukuthi akahambe ayefaka isondo akwenze kube lohlo ukwenzela ukuthi bengazizwa bebodwa belahlekile.
Iyona limpi Dube, ubona ingaqedwa njani?
Impi le babonkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona ngoba impi le mina into engingayitsho nje kakhulu ngithi impi yesignature. Nxa ngisithi impi yesignature impi yesivumelwano ofanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kweSoviet Union amazwe la aseduzane leRussia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani. Osokusuke kwaguquka namhlanje sesibona ukuthi iUkraine siyahamba yasejuswa yiNATO ukuthi ayibuye izosondelana leNATO ichiye iRussia iyodwa okuyinto okwenza iRussia yavuka ngolaka ngwenxa yokuthi bebona ukuthi sokufana lokuthi sebesele besegcikeni njalo isecurity yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo ngoba kuyabe sokufana lokuthi basele bengembathanga nxa ukuthi sebezavumela abeNATO ukuthi babe bezohlala eduzane. Okuyinto efana nalesi ake sayibona ngesikhathi iRussia yake yathatha izikhalo zehambise eCuba kodwa ke iMelika ikatshana kakhulu kule Cuba kodwa ke abavungama kakhulu balwa abeMelika labo babethembisa ukuthi iCuba nxa ingaqhubeka isenza njalo bazahamba bayayihlasela. Kodwa ke namhlanje bona lokho ababengavumelani lakho kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho. Impi ayilunganga babunkomo, impi imbi kakhulu njalo impi iyona izinto eziningi njalo impi njengokuthi sibona ilizwe laseUkraine ngendlela lidilike ngayo lidilike okwenye indlela esabisayo. So okungawukuthi into leyana eqinisweni ngabe kokuthi amanye amazwe lawa abayekele uyiphehla lempi kodwa ke abazame ukuthi bathole isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kuleziyazi vumelana akwavela kwavunyelana ngazo okungaso sivumelana esabe siqala kathesa okuyivumelana savela savunyelana kudala ngesikhathi besanda kuphuma kuSoviet Union. So yiso kuphela isivumelana ezakwenza ukuthi impilo iyiphele okuyinto engibona ukuthi nxa kunga ipride nje abantu bengakhipha ipride ngibona ngathi kungaba yinto engabe lesisombululo masinyane.
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo zivulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. kuthi abazali labo bakhala ngokukhuphuka kwama school fees. Kunanzwa usuku lwe Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla, intatheli zindaba seZimbabwe zisithi lokhe zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zeUkraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.